Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 4 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owake waba isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo. Isidumbu sentathelizindaba ebhubhe kuliviki uGrace Mutandwa sitshisiwe namuhla kulandelwa isifiso sakhe esaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumakhulu ayisithupha alamajumi amabili lanhlanu 625 ngemva kokutholakala kwabantu abayisishiyangalombili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Botswana, oyedwa ngobe vele ehlala elizweni. Inani lasebesindile kulomkhuhlane lalo selikhwelile laya kwaba likhulu lamajumi ayisikhombisa alesithupha 176. Asebefile balokhu beyisikhombisa. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 530,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezilitshumi lanye 11.2 million. Uhulumende usecele eleKenya ukuthi libophe owaye ngumphathintambo kahulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Jonathan Moyo, limphendukise eZimbabwe. Umoyo ubalekele kweleKenya lapho okuzalwa khona unkosikazi wakhe ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukaMugabe embusweni libutho. Iphephandaba leHerald lithi umtshutshisi omkhulu kahulumende ufuna uMoyo azithonisiswa ngecala lokuqambula imali kahulumende engena ku-$244,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ikhetha ngayifanelanga ivume ukuthi uprofesor Jonathan Moyo abuyiselwe eZimbabwe ukuthi azothonisiswa ngamacala lawo awadalelwayo, ngokuba angeka ithole lokho esithi yi-fair trial. Ungumuntu ozondakala ngepolitiki, bafuna ukuthi athule, ngokuba nanku lokho eqhubeka ekhuluma eveza ububi obukhona kuhulumende. Kuyacaca ukuthi kabakuthandi lokho akwenzayo, bafuna athule izwi lakhe life liphele du. Indlela kelula ukuthi athule liphele izwi lakhe liphele du ikuthi bamsuse eKenya bamlethe lapha bazomfaka eChikurubi bamgcine khona lapha. Asoza thole fair trial, amalungelo akhe asoza avikelwe. Uzaba ngumuntu ozaphathwa ngendlela yona lembe esivele siyazi. Ngakho ke kakufanelanga kuvumeleke khona lokho ukuthi asuswele alethwe kwelaseZimbabwe.
Kona iwapi amacala esingathi adalwa ngumnumzana Jonathan Moyo?
Gagula macala amakhulu ongathi wena adalwa ngoprofessor Umoyo njengoba ngike ngatsho icala lakhe likhulu ngelokuthi uphikisana lohulumende okhona icala lakhe likhulu ukuthi uphikisana lalabo abangena ngo-2017 icala lakhe likhulu ukuthi uyaveza ububi kahulumende lokhona icala lakhe likhulu ukuthi kavumelani labo nalabo abakhona yiwo amacala nxa kuthiwa ulecala elikhulu kuthiwa icala lokuphikisana lohulumende lokungavumelani lohulumende nxa lelo lilicala yilo ngempela esingathi licala kodwa nxa usithi icala lesigebengu esomuntu olisela umuntu obuleleyo umuntu owenze lokho kalalo lakancane lelo cala cala lakhe ngelokukhuluma icala lakhe ngelokuphikisa icala lakhe ngelokukhulumela amalungelo abantu icala lakhe ngelokuphikisana lenkohlakalo icorruption icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe iconstitution icala lakhe ngelokuthi kakuhlonishwe amalungelo abantu beZimbabwe icala lakhe ngelokuthi kakuphathwe kahle zomnotho ukuba abantu babe lemisebenzi kuvuke ilizwe yikho lokho akujeziselwayo akukho kunye
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe isidumbu sikamuyi uGrace Mutandwa obeyintatheli izindaba elodumo sitshisiwe namuhla eGlen Forest Cremation Center eHarare njengokufisa kwakhe uMutandwa udliwe isifo semvukuzane kubika uMavis Gama
bezicwele usizi ingoma ebeziculwa ngesikhathi kuqhutshwa inkonzo yokugcina yokuvalelisa uGrace Mthandwa emzini wakhe eMeborane ebikhokhelwa ngufather Anesu Manyere oyibandla leRoma lalapho okutshiselwe khona isidumbu eGlen Forest Cremation Center. Iningi labakade bekulomkhosi wokuvalelisana loGrace Mthandwa bamchaze njengomuntu owayelesibindi bathe lokhu kufakazwa ngumlayezo wakhe wokuthi ufuna umzimba wakhe utshiswe lapho esedlulile emhlabeni. Nangu umne wabo ka Grace umnumzana Patrick Mthandwa
sakangofana ukuthi kana wa disappear wa msi akukho inkinga nxa umuntu ethe wakhetha ayave ekukhethile ukuthi kwenziwe kuye
umnumzana Chris Chinaka ngenye intatheli izindaba edumileyo eyasebenzisana lo Grace okweminyaka eminingi uChinaka uthi akamangaliswa yisingumo sika Grace sokuthi achiswe hachi ukubekwa ngendlela ejwayelekileyo
very strong will very strong views
akungimangalisi mina ukuba uGrace wayengakhetha indlela yokuthiswa umzimba wakhe wayivele elendlela yakhe ayebona ngayo izinto
lomsakazo ukhulumisane labaqhuba umsebenzi wokuthisa izidumbu abangathandanga ukubethwa ngamagama abaveze ukuba liqhubeka lisanda inani labantu abamnyama asebekhetha ukuthi bathiswe bengabhubha okungumkhuba ovame ebantwini abamhlophe baveze njalo ukuba kuthatha amahola amabili ukutshisa umzimba kusetshenziswa umlilo wegasi loba amandla kagesi bese kulindwa okwamahola amane loba amahlanu ukuthi imitshina esetshenziswayo iqande ngemva kwalokho babe sebewachola amathambu aze abe ngumlotha oyiwo ophiwa izihlobo zikamuyi uGrace uchiye abantwana abathathu ababalisa amadodana amabili uThawanda loTanaka kanye lendodakazi uTendai ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lasikhombisa 57 wasebenza emaphephandabeni achiyeneyo abalisa eleSunday Mail iZiyana leFinancial Gazette okweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokuba esechiye ezokuthapha izindaba wayasebenza ehofisini yommeli wakwele Britain kuleli kuhlangothi olukhangelane lokukhulumisana loZulu ngimele iStudio 7 ngiseHarare yimi uMavis Gama.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zemakhaya zithi ukuvulwa kwezikolo kumele kumiswe ngoba inengi lezikolo kalilungelanga ukuvula ngesikhathi lesi somkhuhlane we-coronavirus. Izikolo zikhangelelwe ukuvulwa ekupheleni kwalinyanga kubika uAlbert Ncube.
Iningi labazali lithi likhathazekile ukuthi izikolo zemaphandleni kazinamali ukuthenga imithi yokuhlambulula izandla, ama-sanitizer kanye lama-mask ukuze abafundi bavikelwe kugciwane le-coronavirus lona eselihlasele abantu abedlula amakhulu ayisithupha labulala abayisikhombisa kuleli. Abazali bathi bakhathazekile njalo ngokuswelakala kwamanzi ezikolo zemakhaya ngalesi sikhathi uzulu ekhuthazwa ukuhlale geza izandla njalo nje. Umnumzana Joseph Khumalo oyisakhamuza komthazo uthi babhekane lo dubo lwamanzi esigabeni sabo njalo kuvulwa kwezikolo kulakho ukufaka abantu ababo engozini.
Lolu daba lwezikolo lunzima kabi, lusiphethe kabi njengabazali ngoba siloku esaba sibulukuthi nxa kungaqhubeka izikolo zivulwe akulamalungiselelo kumbe amanyathelo asekhona asefakiwe ukuthi abantwana bavikeleke kona lomkhuhlane. Siyesaba sibile kusiya ngathi thina abazali hayi ngakuyaqala kume uhulumende qale sibone ukuthi senzeni ezikolo lezi ukwenzela ukuthi abantwana bethu sibone ukuthi bavikelekile kona lomkhuhlane.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Brighton Nare oyisakhamuzi sentalale othi akula manyathelo asethethwe ngurhulumente wokuvikela umemetheko kwalomkhuhlane ezikolo.
Izikolo zangapha emakhaya azikabi redi ukuthi zingavulwa sibili ngoba lapho abantwana siyazifaka abantwana engozini. Vela akula lutho olukhona, akula ma-mask, akula vela akukalungiselelwa lutho. Hhayi, singafaka abantwana engozini vela akumelanga zivulwe kathesi. Umbono wami sekuthi alapho urhulumente angabulalisa abantwa bethu.
Umnumzana Dennis Moyo yisakhamuzi seNyandeni njalo engumgcini sihlalo wekomiti yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seNyandeni Secondary. Uthi kulo dubo lwamanzi kulesi sikolo olubangelwa yikuswelakala kwamandla kagetsi.
Since sabhadala amagetsi, if I'm not mistaken, ngo-2016 sabhadala i-connection fee, sahlala ukuthi ize sibuye izosifakela until today akulanto eyenzakalayo. Amanzi ebusebenzisani i-submissive pump esebenzisa ugesi uzesiwaphambi awuye ngaphi etankeni yesikolo. So angiboni kule sikolo esingavula ngaphansi kwe-coronavirus kuyikuthi njalo asilamanzi, shota amanzi, kusho ukuthi sabesifaka abantwana ku-risk lababalisi ku-risk.
Umqoqo wenhlelo zenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge uhulumende okusamela kwenze phambilini ngokuthi kuvule izikolo.
Uhulumende kumele adelive ama-testing kits, ama-thermometers, sanitizers lama-PPEs kuzikolo ezidlula 10,000. Kufuze aqashe ababalisi abedlula 50,000 ukuze kulandele lokho kuthiwa i-social distancing ngoba i-teacher peak ratio kumele ibe ku-1:20.
Bombiko okhitshwe izolo umphathintambo ogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Mathema uthi urhulumente ukhathazekile ngempilakahle yabafundi ezikolo esithi abezikolo ezizimeleyo asebevulile bafake impilo yabantwana engozini njalo bazajeziswa. Abafundi bazavula izikolo ngamaqembu ekupheleni kwalenyanga njalo kuzaqala labo abakhangelelwe ukuthi babhale imhloliso yalonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Councillor Phoebe Sipha oka ward 15 eluveve lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa ngamanzi angahlanzekanga.
Ngakutholi ukuthi umkhuhlane wazolo waqhamuka kuqala khonathana ngoba uqala kuthi dito kwabangelaba bayagula but akufuni njengakuqala kuthi uthi beloke kusalele ngathi ngaphakathi ndiloke begula kodwa hayi akufeni njengakuqala sesingathi abantu bayasinda yebo yiba yabhubha but kathesi sikhulu sokuzokubeli amanzi hayi kathesi a-right akhi okwakuyayo mhlaka-19 mails bakathesi inamba yabagulayo sihambe ngani iyadida nemandi bemhambele kanempilo kuyababona hhayi abanye njalo sebedisajiwe sokufele nje abanye nje abagulayo kodwa hayi nganindawo ba-recover anamhla bekukhona eklinika khona ngale hhayi sebebuya nje inamba ankhona sebebuya nje gogo akusinjengakuqala kutshengise ukuthi hhayi unkulunkulu ngami uyafakisandla ukuthi abantu baphile
yenxaliwa khangele lawa manzi ezimpompini ngiwabona enjani
hayi kathesi mahle hayi aphume empompini mahle isingisi okuthi ngingazi ngaphakathi kwawo kodwa hayi mahle kakhulu okukhona ukuthi ile sokumele siwabise singawanathi engabhoyilwanga kodwa noma wakhangele mahle
wonke umuntu uyenelisa yini ukuxhathisa amanzi lawo ngoba sike sakhuluma lesiphathamandla zezakhamizi sithi kwesinye isikhathi lamagetsi abengekho
bayeneni futhi ukuwabisa okwabakhesi lokhu kuqalise i-COVID-19 amagetsi awahambi angahamba nje for the 30 minutes or 1 hour athenduka akakhesi amagetsi silawo balakho ukuwabilisa akusenjengagalabana ishedini hhayi amagetsi geserayithi nasikhulu la mazi lakathesi awahambi bathi ngapha eluvezini kungono angahambi abantu bebe lawo ukuze abe thilini ngoba angalokhu ezivala kube ishedini maze kungakuya kukhonze futhi kulunkane kwayikho kwagulisa abantu yikho sesihlala selawo amanzi okuphila
kukhona ikhansili ezakwenza yini ngendleko abantu abalazo ezibhedlela lemaklinikhi
ngiyabona into ingaqamuka umkhuhlane waba khona ngisakula muntu oyekhangela ukuthi kungaba nomkhuhlane maybe ngamaphayipi anto amaphayipi ahamba underground akula muntu ongabona ukuthi iphayipi leyo injani kubonakala nxa sokulo mkhuhlane ukuthi yo iphayipi leyo isuke yabambi wahamba sokukhona okwangakhesi engingakusho futhi nekhansili inedisile bakhuluma ngendleko inedisile ngoba bangena khesi ama-social workers awe-healthy basebenza kakhulu baphathisa bahamba benika abantu amaphilisi abangakwanisiyo ukuya eklinika abantu njalo bahamba eklinika besiyalatshwa mahara kuvela khonale ekhanselini incedisile kakhulu kakhulu siyakubonga ngikhuluma kunje so kulabanye ababethwala ngama-ambulance besiya empilo so laphana kuzakhangelisisa ukubana lakho kuzahamba njani ukuthi abantu labo bencedise ukuze bengabhadaleli imalini yama-ambulance
njengekhansili selike lathi gwaqa futhi yini ngalolu daba njalo isisombululo ikuyini ukuthi kungaqhamuki futhi kusasa
suke sahlangana sibili kwakhulumisana ngakho ukubana kumele kukhangise kakhulu ukubana ama-pipe ethu anjani ngoba kunje ngithe ngiyilo esinye isakhamizi namhlala kade sikhona ethi yena wazalwa mina ngo-1936 ama-pipe lawo vele ekho so lawanti sengithe ngamapayipi amadala inanzele ukubana amaphayipi lawa amanzi njalaphana kuyishedini amanzi ayebuya ahambe so amanzi angabe ehambe kuthole kusaweru isembe ukukhangele naye so labo sebekunanzelele yikho sebefaka amaphayipi amatsha kula mapayipi amatsha kathesi afakwayo aweplastiki angasenakuvusa kushuthi azahlala erayithi njalo yikho ukuthi sinqabele lo mkhuhlane ungasaphendi ukuthi ulekho
leyo bekuyingxoxolo councillor Fabi Msipha ka-ward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party siqoqa ngodaba lwegugura hundi oseluvukile njalo
Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukungamukela ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba logugurawundi oseluvuselelwe njalo ngohulumende othi yena useza phathisa labo abaswela incwadi zokuzalwa lezithupha ngenxa yegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esehluleka ukulungisa udaba logugurawundi ngendlela ezasuthisa esingathi ngama survivors lalabo abantu esingathi ngama victims eGugurawundi. Okokuqala, uhlupho lwabantu bemathebeleland ngodaba lweGugurawundi asondaba yamabhesi kuphela lezithupha, kodwa ludaba lokuthi le ndaba abanibo abanikazi bayo abayibo ababulawela abantu abakanika ithuba lokuthi bazibambele udaba lolu bakhulume bekhululekile. Njalo sibona okuthiwa ngesilungu ngama-after effects of iGugurawundi, whereby sithi thina iGugurawundi leyi isiqhubeka economically this time, abantu bakithi bethathelwa imisebenzi, bethathelwa umhlabathi wabo, bethathelwa amathuba wonke alokwenza lezomnotho wesabelweni semathebeleni. Ngokunjalo mina ngithi uhulumende ngabe uyayekela abantu bemathebeleni kumbe abantu bakomthwakazi bazibambele udaba lwabo lweGugurawundi kungaphandle kokuthi yena athi yena yena engu-perpetrator nguye futhi obuya the solution. Ngalesi sathu sithi thina lolu daba aluvele aluyi kuphumelela ngoba uhulumende isikhathi sonke uhlale ekhuluma ngalo kodwa kungela solution abuya layo, ngoba isolution yangikhona ivela kuye engu-perpetrator enganikezi bona abanikazi balolu daba ukuthi baziphathele lona.
Umphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ubikwa obekobulawayo ecocisana lenhlanganiso yeMathebeleland Collective. Libona kuyindlela eyiyo na engaphathisa?
Siyabonga njalo mfowethu. Sizwile ukuthi uKazembe Kazembe ubekobulawayo ehlangene leMathebeleland Collective agenda. Esingakutsho ukuthi thina lokhu akuphelelanga, ngoba okokuqala iMathebeleland Collective agenda thina abanye siyibona njengenhlanganiso esingathi thina ayimelanga umthwakazi wonke jikelele, inhlanganiso nje eyabakhokheli engelabantu abaphansi, abantu esingathi abecholocho, abekhezi, abendawo zonke nje ezaaffectwa ngumbhuqazwe. Ngokunjalo futhi siyibona i-organization esingathi ngesilungu i-compromised, ngoba nxa ngingaphazami yibo esababona behlangana lo Emerson Mnangagwa e-State House. Inkokheli zawo sithi uMnangagwa is a listening president, uvulekile ukuthi elalele inhlupho zabantu bemathebeleni ngodaba lweGugurawundi. Ngokunjalo thina sithi uminister lo uKazembe Kazembe sicabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe leMathebeleland Collective agenda akusondlela esingathi thina siyayithakazelela ukuthi sizoletha isolution, kodwa njengenhlala yenza ngabantu labane esingathi thina ba indicator right be turn left.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi wena uthini ngokwenziwa ngohulumende, ikakhulu sikhangela ukubana bekungani kuthuli?
Engingakutsho ngohulumende lo ukuthi udlala ngabantu njengohulumende vele ohlezi edlala ngabantu, uthinuka abantu amanxeba ngoba akakazabe serious ngalolu daba lweGugurawundi. Uzakhumbula ukuthi Emerson Mnangagwa wakwakhuluma wathena yena iGugurawundi was a closed chapter, wabuya wakhuluma futhi eseDavos wathi let bygones be bygones. Ngezindlela wayesitsho ukuthi phambi komhlaba wonke angeke athathe iresponsibility ukuthi ungomunye wama-perpetrators. Ngokunjalo ukuqhubeka besiza kwawo eMathebeleland bezokhuluma ngalolu daba, thina sikuthatha njengabantu obokuthi abasihloniphi, abahlonipha abantu bethu abafayo bebulawa yibo. Ngokunjalo siyasho ukuthi udaba lombhuqazwe sizazilungisela thina.
Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mnewethu Chris Gande, ngiyabonga lakubalaleli, ngithi mina libe lobusuku obuhle.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMRP kumbe Mthwakazi Republic Party. Ebesixoxa la uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Namhla eleMelika lithakazelela uzibuse lusuku lapho ngo-1776 abameli bezigaba ezazibuswa iBhilithane ezilitshumi lantathu abasayinelana khona isivumelwano sokuzikhulula embusweni weBhilithane, iDeclaration of Independence. Kulapho ke okwaqala khona impi yenkululeko eMelika eyadonsa okweminyaka eyisikhombisa. kodwa esinye isehlakalo esivalulekileyo ngalimpi saba khona mhlaka 8 kumabasa ngo-1775. Lapho okwabhuqana khona amabutho eBhilitane lezizalwane zeMelika ezazihlomile eMassachusetts. Ukukhala kombhobho wakuqala kulokho kulwisana kwaziwa ngokuthi ngumbhobho owazwakala emhlabeni wonke ngoba kwandulela umvukela weMelika izikhulula kumbuso weBhilitane. Ngemva komvukela inkululeko yagxila yaba insika yempilo yeMelika. I-Anglican Church yamiswa ukuba yisonto yelizwe kwathi ukuqakatheka kwenkululeko yomuntu wonke lakho kwagxila kuzabelo zonke ezase zikhululekile. Izwekazi le-Europe lalibukele. Ababekholelwa embusweni wobukhosi babefisa ukuthi umbuso weMelika omutsha lo ungaphumeleli. Kodwa abanye bakunanzelela ukuthi ngempela imibuso emibi iyasuseka nanku umvukela weMelika wawuphumelele abantu sebesenelisa ukuzikhethela inkokheli zabo. Kugwalo lokumemezela inkululeko uThomas Jefferson wabhala ukuthi umuntu wonke wakhiwa elingene. Amazwi la akhuthaza imizabalazo yenkululeko emazweni afana leNetherlands, Belgium, Ireland, Poland, Haiti lasemhlabeni jikelele. Amazwi la alotsha njalo kugwalo lomvukela wakwele France. Kuminyaka engamakhulu amabili edluleyo, omunye owakhokhela umvukela weMelika, uMarquis de Lafayette, wathi, ubuntu bunqobile. Umthelela wenkululeko yeMelika lo wasabalala ngomhlaba, ngitsho lalamhlanje lokho. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Jerusalem, ikhaya lami.
Ooh.
zosuku zikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selifike kumakhulu ayisithupha lamachumi amabili lanhlanu 625. Uhulumende secele eKenya ukuthi libophe wake waba yisiphathamandla sikahulumende umnumzana Jonathan Moyo. Kwanele mthandazi olivalelisayo mantungamili mkulu.